Ekhuluma lentatheli izindaba eHarare lamhla umnumzana Tendai Bidi yena obemele isikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Westman Ncube ufunge wemba phansi wathi ukhetho kalusoze lwenziwe nxa izikhalazo zabo zingalungisiswanga kodwa walile ukuphumela egcekeni ukuthi bazakwenzani ukwenzela ukuthi babambe iZANU-PF ngemkani ukuthi iguqule indlela okuzawenziwa ngayo ukhetho ubhidi wethule amazwi la ngaphambilini kokutshengisela okuqoqwe yi-MDC Alliance ngolwesibili ngeviki ezayo umnumzana bhidi uthe abafuna kulungisiswe kugoqela ukuvunyelwa yizimbabwe electoral commission ukuletha ingcwedi ezizimeleyo ezizacubungula uluhlu lwabavoti ole-voters roll ngoba bengakholwa ukuthi luqoqwe ngemfanelo wongeze wathi emount darwin kulabantu abaleminyaka yokuzalwa edlula elikhulu ababhalisela ukuvota okuyinto athi iyabasolisa kakhulu
if there are no reforms I think our president has been very clear that we are not going to boycott the election but they can't be
nxa imithetho le ingakalungi ngibona umongameli wethu ukezwakala akusoze kube lokhetho ngike kwaba lokhetho olunje akusoze kube lokhetho olungahlelekanga asicele lutho olunzima la
umnumzana bhidi wengeze wathi i-MDC Alliance ifuna uhulumende esuse wonke amabutho abikwa ekhankasela ibandla leZANU-PF emaphandleni uthe njalo amabutho angamalunga eZimbabwe Electoral Commission kumele exotshwe umsebenzi ngoba ukuba khona kwawo kuzaphazamisa ukhetho njalo kuzakwenza ibandla leZANU-PF liqibilibezele kakhulu idala lephalamende liphasise umthetho wezokhetho we-Electoral Amendment Act ngenyanga edluleyo kodwa i-MDC ithi kunengi ebikhala ngakho okungafakwanga kulomthetho ithi njalo kayenelisanga ukuvimba ukupasiswa kwawo ngoba ilamalunga edala lephalamende amalutshwana okwedlula awezanu-PF asenelisanga ukukhulumisana lomgcinisihlalo wekhomishini yezokhetho unkosikazi Priscilla Shigumba ngamazwi kabhidi kodwa ezinye izakhamizi zeHarare zisole kakhulu okwethulweyo ngubhidi zisithi nxa kuyikuthi i-MDC Alliance icabanga ukwenza udlakela kumele ithiyane lakho omunye wezakhamizi lezi ngunkosikazi Nothando Mkhwananzi
umcabango webandla le-MDC okuthi nxa ukhetho luka-30 July lungenzakalanga ngendlela abakhangelele ngayo bathi bona bazadisturba amboni ukuthi kungasibhadalani ngoba ekugcineni kwakho konke akusibo bodwa abazi ubuhlungu ngalokhu sonke siyabuza ubuhlungu
lanxa kunjalo ubhidi uthi kababuyeli emuva ngohlelo lwabo lokuvimba ukhetho mhlaka-30 ngontulikazi uthi nxa umongameli Emmerson Mnangagwa ezimisele ukuqhuba ukhetho olubalulekileyo njengokuthembisa kwakhe kumele elungisise izikhalazo zabo ukhuthaze njalo amalunga e-MDC Alliance lozulu weZimbabwe jikelele ukuthi baze ngobuningi babo eHarare ngolwesibili ukuze bhatheka kokutshengisela ngalokho abafuna ukukwenza ukuthi kuguqulwe ezokhetho uthi bazatshengisela besiya emahhofisini kaMnangagwa aseMonomotapa lisemahhofisini ekhomishini yezokhetho eyezek ngimele uGibson Bebe oseHarare igama lami ngoGibson Dube